taken from taking. But topping the weekend soccer entertainment value is the top of the table clash between leaders Chicken Inn and second place Dynamos at Rufaro Stadium Sunday. The two teams are separated by only a single point, with Chicken Inn on 15 points and Dynamos on 14 points. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Michael Kariati.
Thanks, Michael. This is Chris Gande on behalf of Jonga Kandemiri. I'm handing you over to Ntunga Milinkomo with Ndebele Bulletin.
Siyabonga Chris Lojonga li chonanjani emakhaya ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 ngoNkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo enkolo ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Izisebenzi zeZimbabwe zimanyana lezinye emhlabeni jikelele ekunanzeni ilanga lezisebenzi ngokudana okukhulu ngoba lokhe zigunyulwa njalo amankampani evalwa.
Ithethe ilonyaka akulazinto ebezithathekisa kakhulu ukuthi abantu bangayenza amalokhuzeni. Abantu ade bezela kwamanye amazwi abazodisplaya ade bekwalutshwane.
Umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ogqitshwa kusasa koBulawayo uphose waphazanyiswa isimo somnotho esibi. Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu lendolwane Super Sounds lona elilegigi eHillbrow Theatre eJohannesburg kwele South Africa sikhuluma nje. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kolomsakazo. Umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ogqitshwa kusasa koBulawayo ubikwa uphose waphazanyiswa isimo somnotho esibi elizweni. Loba kunjalo abanye abakade besembukisweni lo bathi basuthiseke okwamagama ngokubuya lonyaka. Bathi bazabuya njalo ngomnyaka ozayo. Kula makampani emazweni ambalwa asembukisweni lo lamanye amanengi aweZimbabwe. Omunye wabahambe bayabuka okuseZeta ETF ngomnumzana Semuncube usomabhizimusi wakoBulawayo. Yena utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kukhanya angani umbukiso lo kade ungafanani lo anyakenye.
Ithethe lonyaka akulazinto ebezithathekisa kakhulu ukuthi abantu bangayenza amalokhuzeni. Abantu ade bezela kwamanye amazwe abazodisplaya ade bekwalutshwane. So angikwazi ukuthi kulutshwane kwabo lokhu ukuthi kutshoni. Ngibonaa zothi ama-deals azaba khona this time. Sizabe lasike kwakungcono kwakula mazwe esibili emaningi. Anonyaka amalutshwane amazwe akhona. So nxa ngoba singadisplaya sisodwa njengoba vele indasi yethu iceda kangaka, nxa sidisplaya thina sisodwa kina kungala business edalekayo khona lapho.
Inkampani yakho kathi khona yini embukisweni?
Hayi mina, hayi bengingekho. Kulezi nsuku amakhampani amaningi eBulawayo akwanisi ukudisplaya ngoba akudisplayeki ngoba vele yabukwazi akula business uzayenza.
Ye, lawa kade khona awekhaya khonapho ubona ngazani azatholani kodwa?
Bangabe bethola ama-orders but singazi, I mean sambo tengadisplayanga. Singazi abadisplayile ukuthi bebethola yini ama-orders. But hayi bekungakho nokungahlabulisi kakhulu njengalast year. Last year kwakungcono.
Baba Ncube, siyakwazi ukuthi umgonomo welizwe yotshengisela ukuthi kumenjani nxa use-trade fair khona ngale. So singathi-ke kwenziwa kuyini ukuthi kube ungazane akuhambe kuhle kangako?
Njengokuthi ukuthi umgonomo wethu awurayithi. Nathi thina abantu beZimbabwe yithi esikuvumelayo khona lokhu. Abantu beZimbabwe kumele sitshintshe kube lokhu esikuqala, siqalise ukucabanga kutsha ukuthi kungenza njani i-ikonomi yethu. Sishiye lokho kwepolitics eceleni, sikhulume ngomnotho welizwe. wabantu abathi politics bathi izinto.
Lo ngumnumzana Semncube usomabhizimusi wakobulawayo obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7. Iziphathamandla ze-ZITF zithi ziyajabula ngombukiso walo nyaka.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umchuchisi omkhulu wedolobho leBaltimore khonapha eMelika usebike ukuba amapholisa abangela imfa kaFreddie Gray azamiswa phambi komthethwandaba ethonisiswa ngecala lokubangela imfa yakhe. Umongameli Barack Obama ugcizelele ukuba kumele uhlangothi lwemithetho lusebenze ngokubalulekileyo ukuze iqiniso uqobo liphume. Ukuthi kuyini sibisibili okwenzakalayo konsonto beleminyaka engamachumi amabili lanhlanu lapho eze efele ezandleni zamapolisa okubangele ukutshengisela kwabensundu elizweni lonke besola ukubulawa kwabensundu ngamapolisa. Indizamchina zebutho leMelika ezigcinwa enkambeni eseJibuti zibikwa zihlala zisengozini yokuhlaselwa nguzulu walelo lizwe kanye lezisebenzi ezingaqhakathekisi umsebenzi wazo.
Umbiko olandelayo utshengisa imbono kahulumende weleMelika. Ngobusuku bukamhla ka September 11 ngomnyaka ka 2012 amalunga enhlanganiso yesiMuslim edlulisa amalawulo eAsna al-Sharia ahlasela izakhiwa ezimbili zikahulumende weleMelika edolobheni leBenghazi kwele Libya babulala abantu abane abayizizalwane zeleMelika. Kwaziswa ukuthi abazapha obufakazi bazaphiwa imali ngenyanga kanhlangula kwabotshwa omunye owayecatshangelwa ukuthi ngumkhokheli wabo u-Abu Katala. Inhlanganiso le yasungulwa kulandela ukusuka esihlaleni kamongameli Muammar Gaddafi owabulawayo owayengumongameli wele Libya. Amalunga alinhlanganiso aqhubekela phambili senza ubudlwangudlwangu ehlasela izakhiwo zeleMelika ezikhona le kwele Libya. Ngalokho ugatsha lweRewards for Justice luthi luza kupha imali yezigidi ezilichumi kubani lobani oza kupha ubufakazi obungaphathisa ekubopheni amalunga alinhlanganiso abenza ubudlwangudlwangu eBenghazi. Lo bekungumbiko otshengisa imbono kahulumende weleMelika.
Siyabonga Chris ngokusethulela umbiko oveza imbono kahulumende weMelika. Lamhlanje izisebenzi zithatha ikhefu ngelanga elijonge ukuzinika ithuba lokuthakazelela indima ezidlalayo ekuthuthukiseni inotho yamazwe azo kanye lokukhalaza ngokuqhakatheka kwamathuba okusebenza imisebenzi elesithunzi kuwo wonke umuntu ukuthola iholo elaneleyo ngesikhathi lokusebenzela endaweni ezingelangozi. Kodwa eZimbabwe kulokuthi kukhalazwe ngalezi indaba uZulu ukhala ngemisebenzi evele ingekho okokuthi yena othiwa isisebenzi useyivela kancinci ngaphandle kwalabo abasebenzela uhulumende kumbe inhlanganiso ezizimele zodwa, kubika uNothando Sibanda.
Eminyakeni edluleyo amandla ezisebenza esaziwa la ngohulumende ukuthi lapho zithe zaqoqana kumele indoda ibophe ibhethu liqine. Lamhla konke lokhu sokwaba inganekwane, lalapho izisebenzi zihlangene zisithi qina sisebenzi qina, sokuyikuqinisana amadolo asebuthakathaka ngenxa yendlala ngoba iningi lazo zisebenza zingaholi. Kulabo abasebenzayo bathi vele khona ukuqhatshwa kumbe ukungaqhatshwa sokuyinto inye, ngoba kuningi labasebenzayo ukuthi iholo libuyelenele ngesikhathi akusabonwa yilihlo lentwala. Ingoma esihlatshelwa ngekababhemu yena owathi kusebenza uyasebenza kodwa ukuhola mpu. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, uNkosazana Sithokozile Swela, uthi izisebenzi zakuleli azisela sithunzi ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi osokusenza abantu bathi okuvukileyo yinyama kungakhathalekile ukuthi baphathwa njani. Uthi imithetho ekhona inika abaqhatshi amandla okungakhwezi iholo ezikhathini eziningi, ibuye yehluleke ukubamba ngamandla lapha abaqhatshi ukuthi banike izisebenzi imfanelo yabo ingabe sokuvunyelenwe ukuthi iholo likhwezwe.
Kumbe angazi ukuthi sokuyiminyaka emingaki sonke sikhalele ukuthi sizuze i-poverty data line linked minimum wages, kodwa singakhangela ama-minimum wage esiwatholayo ama-100, 150 kusiya khona ngale, kodwa i-poverty data line yethu isi-approacha i-$600.
Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa olilunga lekomiti ye-ZCTU uthi ngaphandle kokulahlekelwa imisebenzi, iningi lezisebenzi seliphongususwa emizini yazo kuthiwe lilandela amankampani ayabe sesuka esiya kwamanye amadolobho kodwa iholo lingakhwezwanga, njalo isisebenzi singaphathiswa ukuyaqala impilo entsha kulelo dolobho.
Ngakhayela amakampani zamaningi nalaya rekulikhothaize ngama-clothing industry kakhulu, and ababhadali futhi izisebenzi bona laba abantu abarelokhothayo, abanye bangkhona they are being paid imali fa ngaphansi kwe-PDL lesithi poverty data line. So you find ukuthi umuntu owakhonapho uyabe mele relocate uyathwala nzima sibili in terms of ama-expenses.
Izisebenzi zithi zibhekane njalo lohlupho lwengozi emsebenzini okubangelwa yikuthi inhlanganiso eyiyo ekhangela ukuvikelwa kwezisebenzi, i-National Social Security Agency, ayisahambi ihlola ukuthi abaqhatshi bayalandela iziqondiso zokuzivikela izisebenzi. UNkosikazi Tanyanyiwa uthi ukuqonga kwengozi zemsebenzini kuveza ukuthi inhlanganiso yenasa ayiwenzi umsebenzi wayo wokukhangela abaqhatshi ngemfanelo. Uthi lokhu kusobala nxa kukhangelwa ukuthi amankampani amaningi angelandaba lokuvikela izisebenzi engozini ngawabantu beChina abasebenzelana lohulumende.
What are they doing as NASA to combat these injuries? Ngoba mina ngibona amalayisensi amaningi vele emakhampani lawa amaChina lapho kusetshenzwa khona kungena protective clothing, izisebenzi zingavikelwanga, and kukhanya le government ikhona phakathi kumbe yikho bengasahambi inasa or besebesesaba ukuthi amaChina ayelethwa yi-government. Besicela ukuthi khona next year ama-injuries lawa angakhweli but ayehle, ngoba thina njengezisebenzi we are very concerned.
UNkosikazi Nicole Gwaratsimba osebenza kunhlangothi lokukhangela impilakahle yezisebenzi i-Occupational Health and Safety eNASA uthi izisebenzi kumele lazo zilethe imbiko kibo nxa kukhona okungalunganga lapho ezisebenza khona.
Kuyatshengisa ukuthi kule problem lapho esisebenza khona emisebenzini yethu, kuningi esikukhangelayo kodwa kutho ukuthi indaba ze-safety and health ziyaleka in that regard. Kodwa it is important to note ukuthi we need to improve safety and health emsebenzini. Singakhangeli kuphela indaba zemali kumbe indaba zama-work conditions. We also need to look at ama-safety and health conditions abantu.
Ingcweti ekubusweni kwelizwe zithi ngaphandle kokubulala inotho yelizwe, ukuvalwa kwamankampani yikho njalo sokubulele amabandla aphikisayo asungulwa ngamandla ezisebenzi. Owake waba ngumgcini sihlalo wabasakhulayo ku-Movement for Democratic Change, uMnumzana Thamsanqa Ncube, uthi ukuvalwa kwamankampani sokusabalalise abasekeli bebandla leli ngoba iningi selizisebenzela lisenza imisebenzi etshiyatshiyeneyo okwenza kube nzima ukubaqoqa osokulibulele ngoba lalivele ligcile kuzisebenzi kakhulu.
Andla le MDC elikhokhelwa ngoba uTswangirai waTswangirai lifonywe sisebenza lenhlanganiso zabasebenzi. Njalo kuliqiniso ukubana ukuvalwa kwamankampani kusinikeza uhlupho ekubani siqoqe amalunga ethu. Ngenxa umuntu esephelelwe umsebenzi kuyaswelakala ukuthi impilo uthola impilo yakusiba nzima setshintsha lalapho ahlala khona. Sokusiba nohlupho nje lapho ekuthini sibalandelele labo bantu.
Ekhuluma ngalona lolu daba ocubungula ezombangazwe umnumzana Sidumo Bhebhe uthi lobu budlelwano phakathi kwamabandla ezombangazwe lenhlanganiso ezilwela amalungelo ezisebenzi kungabe kuyikho okwenza uhulumende obusayo aphathe kubi izisebenzi ezase zisaziwa njengamalunga amabandla aphikisayo. Umngcele okhanyayo phakathi kwezisebenzi lamabandla ezombusazwe uthi kuqakathekile ukuze inhlanganiso zibe lakho ukulisana lohulumende lapho kumele anike izisebenzi imfanelo yazo.
Imigomo eyiyo esetshenziswa nezombangazwe yiyo esikontrola ama-labor movements. And again, ama-labor movements leaders lawa yibo ababuya futhi ba-lead ama-political parties kube sokukompromisa i-integrity and i-working relationship e-labor movement le political party. Ngoba i-autonomy ukuzimela kwe-labor movement kusuka kube kungasacaci.
Umnumzana William Maphosa oyisisebenzi njalo elilunga leyinye inhlanganiso ezimela izisebenzi uthi ubudlelwano obuseduze kakhulu phakathi kwabakhokheli bezombangazwe labezisebenzi sokwenze izisebenzi zasala zinjengenja engelamazinyo ngoba lingasekho idlabuzane lokuzimela elalikhona ngeminyaka edluleyo.
Inhlanganiso zezisebenzi lezi zingani zibambene kakhulu lenhlanganiso zombangazwe. Ngakho lokho kugcina sokuphazamisa indlela inhlanganiso lezi ezisebenza ngayo. Njengoba sibona kathesi iZCTU ebesisebenzela kuhle kakhulu, isithuli kulezi insuku isichumile, isakhanyi, isebenza ngendlela emangalisayo. So siyafisa ukuthi kube lokwehlukana kakhulu phakathi kwenhlanganiso lezi ezisebenzi lenhlanganiso zikahulumeni.
Ilanga lalamhla linanzwa ngesikhathi izisebenzi ezingamachumi ezifica munwe munye ekhulwini, i-90% zingelamsebenzi kuleli, ziphila ngokuncengisa. Inhlanganiso yezisebenzi zomhlaba i-International Trade Union Confederation ithi emhlabeni wonke jikelele abantu abayizigidi ezingamakhulu amabili 200 million baswela imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kunjalo nje izisebenzi eziningi zinanze ilanga le-Workers Day zitanile kakhulu ngoba iziqhubeka zigunyulwa emsebenzini amankampani evalwa ngenxa yesimo somnotho. Kubika uMavis Gama.
Ngomunye wabahlabeleli umtakamuyi uMike Mopo uPotifa Mopo ngesikhathi elibazuzulu obesemkhosini owenzelwe eGwanzura Stadium eHarare lamhla ekuseni oqoqwe ngabenhlanganiso emela isebenzi eZCTU. Umkhokheli wenhlanganiso le umnumzana George Nkiwane utshela uZulu ukuba kuzamele abophe ziqine ngoba lokhe siqhubeka sisiba sibi isimo somnotho elizweni kungekho okwenziwa nguhulumende weZANU-PF ukuzama ukusilungisisa. Unkiwane wengeze ukuthi uhulumende akumelanga avunyelwe ukuqhubeka ngenguquko kwezemithetho yesebenzi.
Elizweni kumele kube lomthetho owaziwa ngabantu kumbe amazwe wonke amane ngawaziwa eZimbabwe. Ungaba khona umthetho okhona uyalandelwa sibili. Manje ngapha umthetho uyephulwa nje noma nini umthefuna nje. As long as they support akumbizana phephu ngigovernment uyakwansi ukuthi nje umthetho akuhle kube uhluphelile khona apho eralini umthetho akwansi ukuthi nje njalo ke ngenxa yakho nokho ke icapital or ama investors both local and foreign abangeke babuya elizweni elinjalo yikho libona ke sidubeka kangaka ngoba abantu bakhona sibili bafuna ukuinvesta lapha eZimbabwe but abangeke babuya nxa bekwazi ukuthi vele asilandeli umthetho.
Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kuyinto edanisayo ukuba lokhe lincipha inani lezisebenzi eZimbabwe lanxa uhulumende wathembisa uZulu ukuba uzasungula imisebenzi eyedlula izigidi ezimbili 2.2 million jobs.
Ayikho abakwenzileyo iminyaka yonke edlulileyo abakukhulumayo ayisiko abakwenzayo sibone umnotho welizwe usiba ezandleni zabo sibone bethatha ama companies athize iminyakeni edlulileyo la ama companies kade bewathatha wonke bevala so akusimangalisi nxa utheleseli bengamthatha ubone ngeminyake elandelayo esevalile akusimangalisi ngokuthi asiyokuqala I company ukuwela ezandleni zabo ivale
Wathi umoyo kunje lolusuku lunazwa ngesikhathi izisebenzi zibhekane lobunzima obuphindwe kabili amankampani evala nsuku zonke iningi sekungabaphila ngokuthengisa impahla ejiyeneyo uhulumende engakuchaya indiva
behlulekile ukurana amakampanies abathethe kuqaleni so kuyasesabisa nxa sibona sebechiya lokho sabekudilizile begijimela ukuyakhiwa ngabanye thina sikuwenza ukufundisa abantu ukuthi laba bantu akula lapha abazasithatha besihambise khona okungcono kabakhitshwe embusweni
usole kakhulu lokho osekusenzakala uhulumende eqhubeka evala amakampani anje ngakamakhale ekhukhwini eyetelecel Zimbabwe okubonisa ukuba akazinikelanga ukuthuthukisa umnotho welizwe
kuyasesabisa ngokuthi nxa beyaqhubekela phambili ngalokho abafuna ukukwenza kuza kutsho ukuthi izisebenzi eziningi zizalahlekelwa imisebenzi esikwaziyo thina ukuthi itheleseli ifake iproposal yabo ukuthi indigenization structure ingama njani behlulana ngaleyo ndlela bakhona nje singathi ngama vultures abame maceleni abamele ukuthi they did take over the company babone ngantu baswelise indawo ikho besithi company kayivale
umnumzana Mavela Sikhumalo okhokhela inhlanganiso yezakhamizi eyechitungwiza residents association obe khona emkhosini wesebenzi walamhla laye utshengise ukukhathazeka phezu kwesimo somnotho welizwe
uhulumende sehlulekile yena ukuthi anikeze abantu imisebenzi kakhulu ngikhuluma ngikhangele ama-graduates ethu abasuka kuma-universities abasuka kuma-colleges athiyeneyo every year sibona ama-graduates lawa ephuma emaningi kodwa bebuyela emakhaya besibuyela ezindlini ukuyohlala bengela imisebenzi kubona labo abasebenzayo abalutshwane siyabona futhi ukuthi izinto kazimanga kuhle abantu bayadubeka lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende wethu vele kala ntando kumbe kala iwill yokuthi yena asukumise izisebenzi zeZimbabwe siyenze njengezinye izisebenzi zamanye amazwe yikho sibona kathesi abantu bayabaleka bephuma elizweni lethu besiya kwamanye amazwe iSouth Africa leBotswana
bezikhona njalo inkokheli zamabandla ezombusazwe aphikisayo okubalisa ele-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai kanye lowemabambo kusile Don umnumzana Simba Makoni ababili laba bathi umumo wezonotho yiwo osubangele ukubaleka kwezizalwane zakuleli ukuya kwamanye amazwe zisiyadinga okungazisiza ukuziphilisa esezifika khona le zidibana lobunye ubunzima bodlakela lwe-xenophobia lezinye inhlupho umkhosi wezisebenzi lonyaka unanzwa phansi kwendikimba ethi Workers Under Siege, Arise and Fight On. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Iti was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile. Was a Friday, my sweet.
Kuwoza Friday lamhlanje seleqembu lendolwane Super Sounds lona elile gigi eHillbrow Theatre eJohannesburg kwele South Africa ngalintambama sikhuluma nje. Ngumathini lo leqembu lakhe lendolwane Super Sounds. Namhla bakhuza challenge bese Hillbrow Theatre eSouth Africa lapho abacine ukudlala khona igigi ngo-2013 kodwa kabasoze baphelele khonapho kutsho obona ngokwethulwa kwembiko kuleli qembu uDenzel Dube
saka 1 May kusho ukuthi sizoba se Hillbrow Theatre siyabe sidlala no Slizer lentombazana yaseBotswana and then mhla ka 2 sise Boksburg Hotel hamba nayo Slizer futhi
kanje lacina nini ukwethula idlala delija
indolondo sigcine ngo 2012 baba unkomo
ukwenzakalana
uyazi ukuthi angeke uze uhlale wethula amadlalade iminyaka elandelana kufanele ukekele ukuthatha isikhati ngoba lezi zinto azisabhadali okwamanje ama CD asathengwa kwamanje abantu sebebhese kakhulu kupiracy so manje uyakhipha na ukume kancane uhlale ubone ukuthi kwenzakalani njengabo bonke abaculi ikwezi kwenzayo njengamanje
ingoma ezintsha lazo lagcina ngo 2012 khonapho
yes agcina ngo 2012 ubakhuzeni
kungani lingenzi ingoma ezintsha then lapheli lamagigi khona lizidlale nxa lingafuna ukwethula amadlalati
ingoma zona zikhona baba unkomo sikuthi ingoma zikho ingoma zikhona baba unkomo ziyadlalwa kodwa ke azika recordwa
baphindile ukubola lomunye umuntu futhi kulendawo uthi simanga akuvela ukuthi ngubani umuntu wenzicana
ingoma indolwane eziphakululela abalandeli bayo namhla zigoqela indlikizane le ethi baphindile
ndalathe lijankomo kulonyaka sizozama ukuthi sibaphakele kodwa ke kusho ukuthi lelo dlalade lizowele ngoma mhlawumbe ezingaba u-4 ngoba okwamanje akusafanele ukukhipha ingoma eziningi azithengisi the waste of time
siphinde sachuma ingwenya ngokwayo uMartini phela emini elungiselela igigi lalamhlanje
abalandeli bami yonke indawo lapho engabe nikhona nginithanda kakhulu nginihlonipha kakhulu njalo ngilente kuyiyona ngenxa yenu ngakho ngithi angike ngize nginilahle ngizonenzela konke engikufunayo ukurekhoda ngizophinda nginirekhodele ngoba abantu bezithi ungalise nginesikhathi esiningi
siyabonga Martin uyayiphetha ingxoxo yethu uDenzel Dube
siyabathanda abalandeli bethu kufanele babuye bazosibona ngobuningi babo bangabe besisizwa kuthiwa besikhona
Bana bangu milingani mukinge zini zote chinigile zwi kugilile liwali Bana bangu milingani mukinge zini zote chinigile zwi kugilile liwali Bagananga milingani mukinge mukuzeluthi kwe Bakananga miligani mukinge mutu sehangwe yenyu mugilile liwali
Dolone Super Sounds bekati bakalanga milikani muhinge muchidze hango yenyu ngomathini le ndolwane lamhlanje base Hillbro theater kusasa base Boxberg Hotel eJohannesburg ayike kwanele okwalamhlanje zihlobo umdlalo omkhulu kusasa weboxing lingakhohlwa uManny Pacquiao lo Floyd Mayweather beyalandela uhlelo lwe Live Talk olivalelisayo untungameli Nkomo lilale.